Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 22 kuMabasa 2019 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje
lokudala kakhulu ngokulahlekelwa abantu ngengozi enje. Siyakwazi ukuthi ingozi ezinye lezi zingavikeleka zingazikhona. Impilo yabantu iqakathekile, abachayeli emgwaqweni kufanele balandeleke.
Kulabantu abalitshumi lantathu abafele engozini yomgwaqo ekuseni namhla ngemva kokungqikilana kwekhombi lemota encane yohlobo lwe-Honda Fit duzane le-Headlands.
Sobesilalo kubulawayo ukuthi amakhampani akubulawayo amaningi avala. Manje avala kuphelelanazi lamakhampani amanye aye-headquarters eHarare laphelafuthi kobulawayo ayevala apha kobulawayo esaleso seHarare. Khonokho lawo kuyadingisa ukuthi ingxenye sokungenza abantu bose abakobulawayo kakhulu babe lokuzona.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair ithi asesemaphethelweni amalungiselelo ayo ombukiso wokuthengiselana oqalisa kusasa usiyaphela ngomgqibelo. Iningi labantu abathinteka kumbhuqazo weGoground bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele axolise kuqala iCommission yeNational Peace and Reconciliation Commission ingakagebhi amathambo abalabo ababulawa kulesi sika. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Kunabantu abalitshumi lantathu abafele engozini yomgwaqo ekuseni namhla ngemva kokungqikilana kwekhombi lemota encane yohlobo lwe-Honda Fit duzane le-Headlands esigabeni seManicaland. Ikhombi le ibikwa ibithwele abazalwane benkonzi yesipostoli bevela kumbuthano wePhasika. Abalimeleyo bedlula ithumi lasikhombisa njalo bathalele esibhedlela esigoqela esemarondera leseparirenyathwa. Ngokutsho komsakazo weZBC, kulamapostoli alithumi lani atshone kule ingozi yemota njalo kuviki edluleyo ewetha ngemva kokutshayiswa iroli ezimeleyo eceleni komgwaqo. Ingozi yanamhla yenza inani labafele emgwaqweni ngekhefu lePhasika lifike kumachumi amathathu lanye 31. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe abangenelisi ukukhuluma ngalingozi ngoba obesemfeni. Umuntu ngameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli webulayo East edalile ePhalamende umnumzana Ainos Nyoni yena olilunga njalo lekomiti ekhangelane lokuhamba kwezimota.
Okokuqala lokudala kakhulu ngokulahlekelwa abantu ngengozi enje. Siyakwazi ukuthi ingozi ezinye lezi zingavikeleka zingazikhona. Impilo yabantu iqakathekile, abachayeli emgwaqweni kufanele balandeleke.
Njengekomidi yedale lePhalamende ekhangelane lokuhamba kwezimota, kuyini elikwenzayo ukwehlisa ingozi zomgwaqo?
Njengelunga le-Committee of Transport inasebenzelana lamaqembu atshiyeneyo transport ikhangela indlela ezinga-introduswa ukuze ama-accidents ayimalutshwane emgwaqweni la. Okokuqala sasike saxoxisana le-Ministry of Transport suggesta ukuthi nga imota lezi ezithwala abantu kube lama-devices okuthiwa ngama-speed limiter ukuze zinga-overspeed emgwaqweni la. Ngoba siyananzelela amabhasi wona la bemhlophe yabe i-speed limit amabhasi ku-highway la ifanele ingadluli 8 km/h. Kodwa uyabona ibhasi zitama 120, 140. Imjova layo ifanele ihambe nge-speed esifanele. Sibuye okwesibili indlela abachayeli abafundiswa ngayo. Kukhanya ngani abanye bakhona bathola imali yokuchayela ngendlela ezingayisi eruption ekhona ku-CID. Indlela ezinjalo uyabona ukuthi udriver wakhona kathi i-extendele sikhuluma ngayo owe-Honda Fit somchopa engenye omunye wakhona khonapho kaqedisisi le mthetho yomgwaqo ukuthi kufanele umuntu ayenze so ayenze so.
Amapholisa athi ezinye zengozi ezibe khona ngaleli khefu bezibangelwa ngabatshayela abatshayela bengelalo unanzelelo, kanti njalo bakhona abanye abatshayela abadale ingozi babulala abantu babaleka esingathi ngama hit and run. Uthini ngalokho?
Into embi kakhulu leyo. Uyakwazi ukuthi ngesikhathi lesi sekhefu abanye abatshayeli badayela bedakiwe, okuyinto enza ingozi zibe emenge emgwaqeni. Amapholisa ngathi mina kwamanje abala equipment ekwanileyo eyenileyo ukuthi benze ama-breathalyzer test emgwaqeni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende akubone ukuthi amapholisa ayathola i-equipment efaneleyo.
Umnumzana Ainos Nyoni ngumeli weBulawayo East edale lePhalamende njalo kukomithi yaleli dale ekhangelane lokuhamba kwezimota. Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair ithi asesemaphethelweni amalungiselelo ayo ombukiso wokuthengiselana oqalisa kusasa usiyaphela ngomgqibelo, njalo inani lamankampani azaphatheka likhuphukile lisuka kumakhulu amane lamachumi ayisitshiyagalolunye lanye i-491 lisiya kumakhulu amahlanu lamachumi amathathu lambili i-532 lonyaka. Isiphathamandla salenkampani unkosazana Ruth Ncube ubikwa isithi ngesilinganiso sekhulwini amankampani avela eHarare yiwo athethe indawo eningi e-55%, awokoBulawayo 25%, avela kwamanye amadolobho 15%, njalo awaphandle kwelizwe 5%. Umongameli Yoweri Museveni we-Uganda ukhangelele ukuvula lumbukiso ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, esingakunanzela ukuthi sinanzelele trade fair ngamathuba esezaba lawo, kukhanya abantu bebephithizela lamhlanje amakhampani atshiyeneyo ikhanya ifaka abastensi ukuthi babukise impahla zabo. Kodwa ke esingakutsho ukuthi ungananzela kakuhle okwenzakalayo, sibona ngathi ngezomnotho welizwe kungenze ukuthi umnyaka lo engcenye abantu abazenesubana bangathi be-trade fair ngizakhamisi lapha kungenza ali numbers zehle ziye phansi, kungathi ukuthi abafisa ukuya khona kodwa uhlupho kuyikuthi abantu abanamali. Njalo ungananzelela lama-statistics asitshengisa ukuthi amakhampani amaningi ahambela bana esiyabukisa ngamakhampani avele eHarare. Kusitsho khona kuhlala sikhuluma ukuthi ihlupho esilalo koBulawayo ukuthi amakhampani akoBulawayo amaningi avala. Manje utavala kuphelelana nje amakhampani amanye aye headquarters eHarare laphela futhi koBulawayo ayevala ngapha koBulawayo esale seseHarare. Khonoko lawo kuyadengisa ukuthi engxenye sokungenza abantu phose abakoBulawayo kakhulu babe nokusidonda. Usungamangala ukuthi engxenye abantu abaningi abangakunokuvathi le-threat ngabantu abazela outside Bulawayo. Kodwa generally sibona ungathi nje abantu babhizi bayalungiselela ukuthi into zihambe ngendlela yakhona.
Imbukiso enjengale iyake ithiye idolobho lakoBulawayo selingcono yini?
Okuliqiniso yikuthi iyalinceda kancane kubusiness, especially nje abantu bona abamahotela, abantu bamalodge. Isikhathi esiningi ungabhoda isikhathi se-trade fair uzama ukudingisisa uyathola indawo lezi azilani ndawo ziyabe zigcwele. Njalo futhi ungananzela futhi kwenza abona abantu esikhuluma ngabo labo bathatha i-advantage yomumo, uzathola ama-rate abayaqanda, uyathola sukela insini zakhona sesabeka. Uzothola abanye besehlala kuyahlala emahoteleni sebesezindlini zabantu, umuntu afika akhulume lo muntu owenza ukuthi hayi ngicela ukuthi nxa ulama-stake edumlala endlini yakho ngikubhadale ngenxa yokuthi ama-rate angale mahotele balodini abengavumi. So-ke okuyiqiniseka ukuthi hayi i-business yona izazama ukuthi iphike labantu bama-restaurant labodliwa khona. Sibona ungathi abantu abaningi kuzabancetha waleviki. Usithi ukuthi o-business mina abahlakaniphileyo sokufanele babone ukuthi bayazama sibile ukuthi bazama ukuthi into zihlale zikhona. Kodwa sibile lowo empahla ezithengwa isikhathi esiningi kukalutshwani ukuthi ubone kuphika kuhle. ekudleni yes kuyahamba emahoteleni kuyahamba
ngezinye indlela lokuthi kuthuthukisa amabhizinisi akobulawo nalawo amalutshana khona kugcina kungaphumeli.
Yes, ungananzela ukuthi njengoba ngisitsho endlela amaphinda obulana lawo amalutshana khona afike khona ngazo absolutely lezi ndaba abazivukisa lapha ezinye vele yabe zisuka zigadele lezi ezivela out abasase befuna ukuthatha ama orders abo sebethatha futhi kwanala amakhampani avela ngaphandle yikho kudala ukuhlupha ngoba nxa uvele kuyo ukuthi imali yakho iphansi le marketing yakho iphansi abantu abathenga impahla zakho baphansi asothi lo shows impahla zakho abantu abaningi abazibuza kakhulu sebeyathenga kakhulu impahla ezivela phandle. Kodwa ngamalutshwana nje singathi ukuthi hayi bakhona la abazadobhadobha ngasenesisika.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions sixoxela ekoBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimsiqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso eziphathisa abantu abawelwa ingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai eManicaland zithi ziyaqhubeka ngemizamo yazo yokunceda laba bantu njalo zithi iningi selilutholile usizo. Lanxa kunjalo zithi kusakuningi okumele kwenziwe ukuze abantu laba baphathiswe babuye bazimele njalo ngezabo. Iningi labantu laba lakhukhulelwa imizi lalahlekelwa impahla yonke. Sixoxele umqondisi we-Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Thabaziba wachazisa okuningi ngalolu daba.
Hayi, lezi nsuku kukhanya ngathi soku right. Abantu sebethula ukudla, impahla lokhunye, ama-roads sebevulile amanye ukuthi abantu bakwanise ukuhambisa ukudla.
Lukhona uncedo eliluphayo yini oluqondane lokwenqabela imikhuhlane engaqhamuka nje efana lecholera, omalaria leminye?
Ye, akhona amanye ama organizations bayenza konoko njengama doctors without borders bakhona khona ngale yibo ababona ngendaba ze health.
Lapho selihambe khona singathi baya kuthola mpela ukudla abantu bayaluthola lonke uncedo abaludingayo.
Ye, abanengi sebethola uncedo.
Inxali ikhuluma labo bathini kukhona okunye abasilela ngakho?
Okune obakufunayo ikudla ngempahla.
Bese sike sezwa uhulumende sithi yena kwezinye indawo abantu bazahle besuswe khonapho bedingelwe ezinye indawo zokwakha kakutsha. Kuyini eselikubonile? Kuyenzakala yini lokho? Kumbe abantu bayabiselwa lapho ekade behleli khona?
Ukuthi babisele abantu izinye indawo kazisahlaleki, kugcwela amatshe. So indaba leyo ukuthi uhulumente ibadingele okunye yenye indawo yokuthi bahlale kungaba ngcono.
Ukuvuselela i-infrastructure esingathi okuthabaleleyo, ukuvuselelwa kwezitolo, kwezikolo, amakliniki, izibhedlela, kuyakhanya kuyenzakala liyakubona?
Kuyenzeka ngoba ama organizations, ama NGOs amaningi bakhangela khonoko, especially kuma schools.
Mazi bani ongathanda ukuwatshiyela nje uZulu weZimbabwe?
Hayi, ngithanda ukubonga abantu beZimbabwe, sabambana sibili ukuthi sincedise. Ngithanda ukuthi ngibonge even ama NGOs labo abasebenza eChipinge leChimanimani, kuyenziwa umsebenzi omkhulu kakhulu ukuncedisa labo abawelwa ngengozi ye-cyclone Idai.
Lo ngumnumzana Clever Thabaziba umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency.
Thank you.
Go Live Talk namhlanje sihlaziya umumo okhona elizweni kwezombusazwe la kwezomnotho. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650180 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele ekudubukeni kwamabhomba abethiwe emzimbeni yamalucacha azinikela ukufa labantu abaningi kwele Sri Lanka selingamakhulu phose amathathu i-290 kwalimala kakubi abangamakhulu amahlanu. Amabhomba la adubuke ezinkonzweni kanye lemaweteleni edolobheni le-Colombo endaweni eziyisithupha, kodwa akulaqembu elithela phuma igcekeni ukuthi yilo elenzwe lokho. Obekuqondiswe ukuzethekeli ngalesi sikhathi sekhefu lephasika ikakhulu amakholwa esiKristu. Idolobho lePorakha kwelePhilippines lihlaselwe ingozi yokuzamazama komhlaba namhlanje ekuseni. Batshona abantu abambalwa, abanye bagqitshelwa ngokudilika kwezakhiwo. Isilindo sendizamtshina eseClark International Airport esedolobheni lelo sibikwa sihle savalwa. Abamakhampani abamakhalekhukhwini esigabeni sangezansi kwezekazi le-Afrika iSADC bathi kuqakathekile ukuthi babe lenhlelo zokulondoloza impilakahle yezisebenzi, kungakho behlangana minyaka yonke ngalesi sikhathi sePhasika selokho yasungulwayo lemidlalo yomnyaka ka-2013. Besiba lemincintiswano yeSADC Intermobile Games ngenjongo yokuqinisa imizimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owalonyaka umncintiswano owenzelwe eReserve Bank Sports Club eMeboreni eHarare ubukhokhelwa ngabenkampani kamakhalekhukhwini eye-Econet Wireless phansi kohlangothi lwayo olwe-Vitalize Wellness. Ubuye hlobaniswe waba yimihlobo emithathu yemidlalo ebalisa inguqu, ibhola labesifazane lokuqaga, i-netball kanye ne-basketball. Umqondisi we-Telecel Zimbabwe uMnumzana Nkosana Dube ulandisa ngale midlalo yokuqinisa umzimba.
Uthole ithuba lokuhlangana outside the work environment to get to know each other better. The cohesion and presence kuyanceda. Kuyanceda ukurelieve stress.
Uthungamirai Matongo ngomunye wabasakhulayo ophatheke emdlalweni wenguqu ekuqembu lenkampani yeNet1. Yena ulandisa ngokuqakatheka kwale midlalo kibo njengezisebenzi.
I-exercise iqakathekile kubo ngoba nxa likhangela ukudla esikudlayo these days kufuna ukuthi umuntu abezinakekela in terms of ama-exercise. Isikhathi esiningi umuntu kuyakuze abegijimaukuthi njani.
Kwasekelwa ngomunye njalo wabadlali abekade bephatheka kule midlalo eyenzelwe kuleli uBhekisipho Mbambo. Yena osebenza kunkampani ye-Econet yona ebephatheka layo kule midlalo ye-Intermobile Games kuleli.
Kuqakathekile especially ezisebenzini ukuthi bengatshoni ingqondo zabo zisemsebenzini izikhathi zonke. Kuyenza ukuthi bejabule beyenzani, yikho singabi lama-sports kuphela. Kuyenza ingqondo layo ivuleke ngezinye izinto ezingasomsebenzi. Lobudlelwano obunye sometimes obe business.
Isiphathamandla se-TNM Malawi uMnumzana Sebastian Nkosi uthi sekulomahluko selokhu balusungulayo uhlelo oluqinisa umzimba.
When we realized that we were focusing very much just on profit and profitability and
sathi ngokunanzelela ukuba kampani eyayiqakathekisa ukuthola inzuzo ethe xaxa, sakubona kufanele siziqakathekise lazo izisebenzi eziyizo ezenza yenziwe leyo nzuzo. Sakubona kuqakathekile kakhulu ukuthi sinakekele izisebenzi zethu, hathi ngokubatholisa iholo elithe xaxa kuphela, kodwa nakusigaba sezokudla kanye lesokuqinisa imizimba yabo. Yikho kwaba yisisusa salolu hlelo.
That's what started this.
Uqhubeke ethi sekulomahluko okundlela izisebenzi ezisebenza ngayo uNkosi selokhu balusungulayo lolu hlelo nyakenye. Le midlalo iqhutshwa kulandelwa isinqumo esathathwa ngomnyaka ka-2009 lapho kwavunyelwana khona ukuba abamakampani abomakhalekhukhwini lezencingo zokukhulumisana ezwekazi le-Afrika bamanyane ukuqhuba imidlalo njengendlela yokusungula ubudlelwano obuhle phakathi kwezisebenzi zawo kanye lokusungula inhlelo ezisekelayo lokho ziqondiswe kuzisebenzi ukulondoloza impilakahle yabo kwezokuqinisa imizimba. Kungakho abamazwe angezansi lezwekazi le-Afrika ephatheke kule imidlalo, ikakhulu abasemhlubulweni owe-SADC aphatheke kule midlalo agoqela eleMalawi leNamibia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iningi labantu abathinteka kumbhuqazwe wegugurawundi lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele axolise kuqala. I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission kungakagejwa amathambo ababulawa kulesi sehlakalo. I-Commission le ikhangelelwe ukuthi izaqala ukwenza umsebenzi esiphepha itsholotsho esabelweni seMathebeleni North kusukela ngoMgqibelo. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa ngodaba lolu labalandeli bomsakazo weStudio 7 kanye lomsekeli webandla leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma.
Kulabantu bethu abaningi abagcizelwayo kuma graves, labantu ngama-mass graves, bekhalelwe ngabe uhulumende uyayenza ukuthi kuzavumakala ukuthi abantu laba bakhitshwe kwezele ukuthi iy'hlobo zabo noma shongamathambo bengcwabe amathambo abo ngendlela eyosiko lethu epheleleyo ukwenzela ukuthi labo imoya yabo ibhondela labo abahambayo imoya yabo ilale ngoxolo. Pho-ke ngibona ngathi njengoba nangu uhulumende lo omutsha i-new dispensation isikwenze lokho, ubona ngathi yinto enhle kakhulu okumele ukuthi ngabe sonke sifake amakhanda ubana siyibumbe siyakhe kuhle iphelele ibe yinto ezagcwalisisa izifiso esazivele silazo njengabantu abalahlekelwayo.
Sesilomlaleli silobaba-ke uMdolomba.
Hhawu, nalanani nambona kungcono ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwemihlongonelo yomibizi amandebele namashona, ngoba kungananzela ukuthi esikhathini esiningi kunokukhombana neminye thina size sibazane, kodwa lokukhombana neminye lokungazwani phakathi kwamandebele namashona kungasonibenshi okumele ngivakaleliswe. Kunale ngahlala phansi abakhulumi ukhulumisane, abantu baxoliswe labo kumele baxoliswe, kuzakunceda ukuthi nathi sihlale ngokuthula elizweni.
Kodwa vele esintwini amathambo omuntu agejwa nje kumbe kuhamba njani? Sithathe-ke ubaba uBatswayi. Batswayi, kunjani baba?
Ngikhona linjangani ngoBatswayi. Uqale ngakutshoyo ukuthi indaba leyi abantu bangayithathi kancane, ngoba ayisiyo ntombi imuvi yabukelwa ngabantu, yinto eyenzakalayo abantu bebulawa. Thina sakubona konke lokhu abantu abakuzwayo ningasebekuzwa kuma-WhatsApp langaphima, thina sasikukhangele njalo kusenzakala ebantwini. Esingakutsho ukuthi njengoba i-NPRC le ikuthiwa siza kuya ibuzisisa, isifiso sambeke ukuthi kabahambe ezigabeni, abahambe kibonkayi, abahambe kibolupane, kibotsholotsho, kibobhalakhwe, kibokhezi ngapha, ezindaweni lapho into le yenzakala khona. Kungahanjwa emaweteleni, akuhanjwe ezihlahleni, emaguswini khona ngale bayekuzwa into eyenzakalayo, abantu abayiba bayibonayo babatshele ukuthi kwenzakalani, ukuze inhliziyo zabo zibhodle.
Sithathe-ke uReverend Edson Dube.
Uyabona Mthembu, ngitsho esintwini ngesikhathi singakuthatha kakhulu abantu babevale ngokuthi Yesu Kristu, Yesu Kristu. Asibuyelele esintwini baba Mthembu, isikhumba somuntu asichaywa elangeni. Kuningi kakhulu esekuphambanisekile, ngoba umuntu yena ngokwakhe udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, kodwa ngesizathu sona lesi sokuthi amathambo alokhu esegcekeni kuze kufike yonke leminyaka esiphila kiyo, lokhela sekusibangele inzondo enkulu evela kumlimi. Ulaka lukamlimi seluhlala luphezulu kwethu kokuphela, ngokwehluleka ukuthi nje silungisane thina sodwa, sihlale phansi, sixolisane, siqhubekele phambili ngobuntu bethu. Khona lokhu nje kodwa yikho kungani kuyasithika, angazi ukuthi khona kathi kusuka kuthini.
Labo ngabalandeli bomsakazo weStudio 7 kanye lomsekeli webandla lezana uPF bebexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini ngobe Facebook ukukhasi leVOA Indebele. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelo yemidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League edlalelwe namhlanje emini.
Amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni laseZimbabwe athile Highlanders lile Dynamo saqhubekela phambili eqhuba nzima emidlalweni yalonyaka yesigaba saphezulu seCastle Lager Premier Soccer League. Iqembu leHighlanders linqotshwe nge-1 kanyanga le-triangle emdlalweni ephuthelwe enkundleni eBarber Fields okuyimpumela yotsho ukuba abafana beBhoso bale miklemelo emibili kuphela ngemva kokudlala imidlalo yemine. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uphinde njalo wakhala ngokungalungiseleli kuhle kwabo imidlalo yalonyaka.
Into esegcekeni kubana namhlanje bengasolanga lethu, siyenze konke okukhangelelweyo emdlalweni wenguqu kodwa sehluleka, sathola la mathuba kubana sihlohle angafika mathathu mbamane, sehluleka kubana sihlohle kodwa sizokumqoka kubana siqhubekele phambili silungiselela. Njalo enye into engibona ngani iyasikhathaza kubana isikhathi esasidlalisayo nge-preseason sokukhanya bafanele ukuthi hayi thina asikaqini.
Nakwelinye icele umqeqeshi weqembu le-triangle uTaurai Mangwiro ukuthi banqobe ngoba bengazange belesabe ngiyitshela kancane iqembu le-Highlanders.
Into engibona ngazani yenze sanqoba namhlanje kubana namhlanje sikhiphe ibhathi elenhlonipho kwa-Highlanders sathi angcono namhla sifike sinqikelana labo, lokhu wasisebenzela senelisa ukuhlohla. Ngemva kokuhlohla njalo sibe zimvimbi savala kakhulu noma i-Highlanders kade buya kithi umdlalo kunzima kodwa sisebenze gadalala kubana i-Highlanders ingasihlohli.
Emdlalweni odlalelwe esigodlweni enkundleni iRuvaro, iqembu leDynamos lalo linqotshwe nge-1 kanyala iqembu leHerentals okuyimpumela yotsho ukuba leli qembu lilemiklomelo emithathu kwimidlalo yemine eseliyidlalelwe onyaka. Komunye umdlalo odlalwe namhla, iqembu leManyika Diamonds litshayele Mushawani Stars nge-1 kanyala emdlalweni wamaqembu angenelwe onyaka kwisigaba saphezulu. Kusenjalo iqembu eliphakamise isicoco nyakenye le-FC Platinum lindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba eliwenzeyile wange ngomgqibelo nge-2 kanyala. Iqembu le-FC Platinum lile miklomelo elitshumi ngemva kwemidlalo yemine. Iqembu le-Wange lele-Chicken Inn abengene kumidlalo yeviki lesine kuyo wodwa abenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu ebisidlalwe phambilini kwe-KF lephasika. Kodwa lesi simo siguqukile ngemva kokuba iqembu le-Chicken Inn lalo linqotshwe nge-1 kanyanga elenkeze Platinum Stars ngolwesihlanu. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulabantu abalitshumi lantathu abafele engozini yomgwaqo ekuseni namhla ngemva kokungqikilana kwekhombi lemota encane yohlobo lweHonda Fit duzane leHeadlands. Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isasemaphethelweni amalungiselelo ayo ombukiso wokuthengiselana oqalisa kusasa usiyaphela ngomgqibelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.